yebo 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 mthwaka kamuhle zimpapo muhle ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa lomnashe mtuzwa owebandla elezanu PF siphatha udaba lwenkohlakalo osele ubhahile elizweni Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeziki edlule besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo
ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo thanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongela kakhulu ukuthi ilokhu ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezi kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto ethingileyo ngibona ngani kungaba yize sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sokulunguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo okokuqala uhulumende usekhe atha ngama-anti-corruption court okwesibili i-ZRP layo isile unit ethiwa i-anti-corruption unit okwesithathu sibonile ukuthi iZimbabwe anti-corruption commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sindo ibe njalo le-advantage yokuthi la iqalise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption lizweleziwe
iy'ngcwethi ezitshiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo ukubona njani lokho
Mike kungake kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kubothwabothwa noku-investigator abantu abaku-politics yikho abantu bephecule becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics which is the wrong thing siyakwazi ubaba uMnangagwa ngokukhangele udilovile izek athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa kumama ujaji Moyo sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu indlela eyenza ukuthi abantu becumele cabange ukuthi into le isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitics yikuthi abantu they are hungry for results which is a very correct thing to do but kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty
Mnashe njengentsha yebandla leZANU PF kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dubo
I saw a spokesperson of Youth League but engingakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu e-Youth League iphuma le-resolution eyokuthi they are going to be 100% against any form of corruption sibonile last year bethungamelwa ubaba uLouis Matutu besenza okuthiwa ngama-name and shame bakhuluma ukuthi uzibani ukamele e-investigatwe thina sithi akube ne-zero tolerance to corruption regardless of i-power of i-status of i-position
hayi siyabonga Mnashe Thakazo muhle silukuqiba lapho uhlelo lwabatsha kodwa siqhubekela phambili sixoxo labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngeviki ezayo abafisa uxoxo lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmy3bigmyke3 yona i-username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho sizabe sikhangela impilo eyaphilwa ngomoyi uDr Oliver Mthukuzi uhlelo luqala ngo-8 p.m bese lukuqiba ngo-9 p.m bonelo kwalamhla u-Oliver balisayo ngenjabulo igama lami ngumike wobe thaka komuhle sohlangana ngolwesibili bye bye